Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 10 Mpandula 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7429 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose amathathu 27.9 million.
Sesazama umzamo wokuthi khona si divide and uhlala kwezindlu A up to I. Njenga lamhla Thursday uthatha u F usiyafika ku I, u A to E bebethethe izolo. Sizama ukuthi maybe singathola 60 liters kodwa khanya kwehlula ngoba ukubuya kwebhawuza kuvuya kuchiyana.
Kube yisiphithiphithi lamhlanje emzini wemagwegwe izakhamizi zigijimela ukuya kukamanzi kulandela ukuvuza kwetanka enkulu yekansili yalelo dolobho ebiwagcina.
Sokuda kusekhodi kuyadanisa ngoba uzathola ukuthi uhulumende labojeni bonke sebesayitha i-NPRC okuyiyo lami nginjenje ngikhangelele ukuthi yokuvuza ikhokhele umsebenzi wokukhumisana umlodi.
Ukuthonisiswa kodaba lokumisa umsebenzi wokugejwa lokungcwatshwa okutsha kwababulawa ngombuqazi wegukurawundi kuqalile emthethwandaba we-High Court lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsaka. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7429 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe, abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5542 babo bebikwa sebesinde kuleli gciwane eselibulele abedlula amakhulu amabili 222. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe beligciwane leli besedlula isigidi 1.3 million labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 31,902. Abekolishini le-Johns Hopkins University yakwele Melika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose amathathu 27.9 million asebefunyanwe bele COVID-19 yabulala abantu phose isigidi esisodwa 904,485. Kubeyiwa kube yisiphithiphithi abantu beminyezelana lamhlanje elokitshini lemagwegwe ezakhamizi zigijimela ukuya kukha amanzi kulandela ukuvuza kwetanka enkulu yekhansili yalelo dolobho ebiwagcina. Lokhu kwenzakala amanzi elokhu esilela kuleli dolobho njalo. Ikhansili isithi asemalutshwana emadamu, kukanti-ke lezitishi zawo zama-reservoirs zifuna ukulungisiswa. Izakhamizi sithi sezihlale amaviki ambalwa zingela manzi njalo lawo avulwe ensukwini ezedluleyo kwamanye amalokitshi abengcolile kakhulu. Uhlupho lolu solubangele ukubana kube lukhulu ukuba izakhamizi zilandele iziqondiso ze-COVID-19 ngoba zisondelana lapho zidinga amanzi njalo zingenelisi ukugeza izandla ngesikhathi sonke. Okuningi ngalolu daba sukuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhubele unkosazana Magodo Ngamahlangu olwela ilungelo loluntu.
Lapho ihlala khona isigaba esihlala kwesesithi ukugodlwayo sile 700 households. Kodwa i-700 households inezi siyakhumbula ukuthi kulabanye kulamalodja, kulezi nje zilamalodja. So maybe singathi on average maybe sikhuluma ukuthi families angabetholakala ku-700 households nalawa engafika kubo 1500 families. Indlu yinye ngayinye kuyadependa ukuthi wona kwelilanga leza kuthiwa 2 buckets which is 40 liters kumbe 3 buckets. Sesazama umzamo wokuthi khona sidivide yena ngokuhlala kwezindlu A up to I ukuthi ngo-day 1 namhla singathi nge-Monday njenga namhla Thursday uthatha u F usiyafika ku I, u A to E bebethethe izolo. Sizama ukuthi maybe singathola ama 60 liters kodwa khanya kwehlula ngoba ukubuya kwebhawuza kuvuya kuchiyana. Lokhu kwenza njalo kabuyi ngesikhathi esifaneleyo ukuthi singathi i-regular time lesikwasinga isikhathi esingaka. So siyavuka ke layinela ngamabhakethi khona ngale. So kubangela ukuthi abantu bathone behlezi bedinga imthunzi kumbe bedinga ukukhudumala, i-social distance isibaleka kusiya ngomkhathi ukuthi yabe unjani. ende ithuba lokugeza izandla kalitholakali kakhulukazi ngoba amanzi vele wena ngawo kwakho lokugezisa amabhakethi nalawo uyathola ukuthi amabhakethi sikhanga ngawamanzi uwagesa kankhona kwenza asahlambulukanga ngoba uyabuligesile usuka ngale ndlini kodwa uyayitshona elayinini kulokufuqana kulakho konke konke. So udaba lwamanzi lukhanya luyinkinga kakhulukazi.
Sizwile njalo imbiko ethi abantu lamuhla bekuyisiphithiphithi befuna ukuthatha amanzi aphume empompini ebidabukile.
Amanzi vele wona kayenele njalo amanzi aphumayo abuya elephunga. Uma ukhangela abe lekhala isikhathi nabe brown kodwa usethusa kakhulu liphunga ngoba ikhala sesicanga ukuthi mhlawumbe ukuthi impompi zikasela amanzi sihlala isikhathi sidizingela amanzi sezingcolile amapipe asengcolile iphunga elingani isikhathi yethu izwangani ngelesuweje isikhathi nangani ngelokukhunta. So amanzi angkhona lanxa ugeza ngawo akamahlanga okukhona futhi sinanzele ukuthi lokho amanzi nalawo esebuye siqasha ngana lephunga nxa sigeza ngawo sesiqubuka. Ngikhuluma nje mina imangobo ngoba ebusweni ngamapimples ngamaqhubu okuqubuka lomzimba wonke nje uyaqubuka. Ngikhuluma nje endlini yami sonke sigcoba ibetadine umzimba wonke ngoba sima kulamaqhubuqhubu angazo sikhangelele ukuthi kudalwa ngamanzi ngoba lawo makhelwane nanku siyababona benjalo lamaqhubuqhubu la amanzi impompi nxa ingadabuka sihle abantu bagijima baye kukha besikha besele ukuthi basebenzise ama-toilet usukhangele ukuthi vele amanzi anawona ngokawasengcolile. So nxa sisewasebenzise e-toilet e-chambeni esizahlala kuyo kuletha ingcekeza lokuthi amanzi anawona vele siwasebenzisa njani. So khonkena imikhuhlane izaqhubeka isanda sile edolobheni lakoBulawayo ngoba isisombuluko sokuthi singathi i-long term solution akasiyiboni. Lokuthi nxa kuthiwa izikolo ziyavulwa zivulwa njani kungela manzi imizamo kumele ibonakale kakhulu azi kudolobhe kwaphola kobulawayo nalo.
Lo bekungunkosazana Makhotho ngamahlangu olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Ukuthonisiswa kodaba lwenhlanganiso yeyabebhejula kaZulu labanye abafuna ukumisa umsebenzi kahulumende wokugejwa lokungcwatshwa kutsha kwabantu ababulawa ngumbhuqazwe weGugraund kuqalile emthethwandaba waphezulu weHigh Court kobulawayo namhlanje lapho idale elikhuthaze uhulumende ukubana alandele isisekelo sombuso. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Udaba lolu lukhwezwe emthethwandaba weHigh Court libandla lezaphu lisebenzelana lenhlanganiso ezigoqela ibhetshu likaZulu omunye wabasinda kumbhuqazwe weGugraund umnumzana Charles Thomas labanye befisa ukuthi umongameli Emmerson Ntambu Zomnangagwa iMathebeleleni Collective uhlangothi lwezamasiko unkosikazi Jenny Williams leCommission National Peace and Reconciliation bamiswe umsebenzi wokugebha amathambo abantu ababulawa ngombhuqazwe weGugraund ngemva kokulalela okumunyethwe zingwalo zamagqwetha amacele womabili umahluli uJustice Martin Makonese uchaze ukuba umbhuqazwe weGugraund ludaba oluphatha kubi abantu ngakho kumele luphathwe ngobuciko obukhulu kulandelwa isisekelo sombuso. Umnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso yeBhethu likaZulu, uchasisa okuphume edale lamhlanje.
Okuda kusekhodi kuyadanisa ngoba uzathola ukuthi uhulumende labojeni bonke sebesayitha i-NPRC okuyiyo lami nginjenje ngikhangelela ukuthi yiyo kuze ikhokhele umsebenzi wokukhumisana umlodi. Kodwa okudanisayo ukuthi ma behlangana njalo nje akukho oke wabuza omunye ukuthi kathi hlangana singela NPRC kuchone sebevika ngayo ekhoti ukuthi thina bekuze siye security dress ku NPRC na order ngenza kanjani ku NPRC bona bangayithathi serious.
Umkhokheli wenhlanganiso wemanyano wenhlanganiso ezizimele olwemathebeleleni collective kanye nomkhokheli wayo unkosikazi Jenny Williams balele ukukhuluma ngalolu daba bethi lusasemthethwandaba. Abanye abafakwe amagama abo kulolu daba olukhwezwe eHigh Court bagoqela i-commission ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission umgcini sihlalo we-NPRC uJustice Selonare umphathi ntambo ogatsha lokulondolozwa ukulondolozwa kwamasiko, umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo olwemathebhelelen collective kanye lomkhokheli wabo unkosikazi Jenny Williams. Ngenyanga kaNcwabakazi umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lenhlanganiso emathebhelelen collective labanye abantu bekhulumisana ngodaba lwegugurawundi baphuma lesinqumo sokuthi kugejwe amathambo ababulawayo ukuze kuqaliswe uhlelo lokuphiwa amaphepha wokutshona kwabo, ama-death certificate, okungakhokhelela ekuthini abantwana abasalayo labo bathole ingwalo zokuzalwa ama-birth certificate abangazange bewathole. Kodwa lamhlanje baya kuphika bathi amaphephandaba aloba imibiko engayisiyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umanje kuzayi hobe lamhla ulahle icala lentatheli izindaba ezimbili uFrank Chikore osebenza ezimele loSamuel Takawira wenkampani yomsakazo we 263 chat esithi kabalacala abalidalayo ngemva kokubotshwa ngamapolisa besetheswa umlandu ukwephula iziqondiso zikahulumende eze COVID-19 lockdown. UMathis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Ababili laba bebevele belilandula lelicala ngemva kokubotshwa kwabo mhla ka 22 Nkwenkwezi esibhedlela seParktown esisemzini weWaterfalls. UChikore loTakawira babeye kulesi sibhedlela ukuyakhuluma labesifazane beMDC Alliance abathathu ababeselatshwa ngemva kokuthunjwa lokuhlukunyezwa kakubi abathi onkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri lo Netsai Marowa. Kodwa umchuchisi umnumzana Lawrence Gangarahwe ubethi uChikore loTakawira bangena esibhedlela seParktown ngokungekho emthethweni besephula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown ikakhulu ese-social distancing. Ekubuzisisweni ngamagqwetha ababili laba, umpolisa obephenya udaba lolu uColin Makore utshele umthethwandaba ukuba wayevele engazange abone ababili laba bedala icala, wezwa nje ngeziphathamandla ezingaphezu kwakhe ethi uyazimhlophe ukuba amawadi esibhedlela lesi mancinyane njalo kuvunyelwa isethekele esisodwa kuphela. Ngakho-ke ukungena kukaChikore loTakawira kwatsho ukuba abantu basebebaningi kakhulu kule wadi. UMakore waveza njalo emthethwandaba ukuthi ababili laba kabazange baphikisane laye lapho ebatshela ukuthi baphume esibhedlela, njalo ukuthi akayisuye owababophayo, kodwa lokho kwenzakala ngemva kokuba sebephumile esibhedlela kodwa wabanikeza kumapholisa enkambeni yeWaterfalls ayiwo ababophayo. UChikore ubemelwe ligqwetha umnumzana Phaidamoyo Saurombe wenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. UTakawira emelwa ngumnumzana Thonderai Bhatasara wenhlanganiso yinye. Igqwetha uSaurombe ulandisa ngokwenzakale edale lamhla.
It was the ruling for an application for discharge at the close of the state case.
Lesi sinqumo bekungesiphathelene lesicelo sokuba lulahle lolu daba ngemva kokuba abesethiswa icala laba bebhalele umthethwandaba kulandela usection 198 subsection 3 kumthetho we-Criminal Procedure and Evidence Act beveza ukuba abatshutshisi behlulekile ukupha bobufakazi obaneleyo ukuba ngempela abalecala. Ngalokho besithi kumele lilahlwe icala abalethiswayo leli. Umthethwandaba uvumelane lababili laba wanquma ukuthi abatshutshisi behlulekile ukuveza lobo bufakazi obebudingakala ukuze abethiswa icala laba bathoniswe. Ngenxa yokuswelakala kwalobo bufakazi-ke lilahliwe icala labo ngemva kokuba betholakale bemsulwa.
Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli izindaba ezisacathulayo eyeYoung Journalists Association Zimbabwe umnumzana Leopold Munende uthi kasibamangalisi lesi sinqumo.
Vele babengafuzanga bebotshwe, thina sasikwazi elayo uhulumende wayekwazi ukuthi abantu laba abenzanga lutho. Esikufunayo nje ukuthi uhulumende alungise i-environment lesisebenza yiyo le, amapholisa asihloniphe lathi siwahloniphe amapholisa.
Kodwa umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa uthi uhulumende wakhe uyayiqakathekisa imisebenzi yentatheli izindaba, kungakho ehlala ekhankasela ukuhlonitshwa kwazo ngabenhlangothi zezomvikela, ngoba olwezindaba kuluhlangothi oluqakathekileyo ekusabalalisweni kwemibiko ikakhulu ngalesi sikhathi sodubo lwe-COVID-19. Kunjalo nje umantshi uPatience Madondo weMashingo laye unqume ukuba uKhansela Godfrey Kurawone kaWard 4 akalacala akadeletheswa lokuthi waphazamisa uhamba kuhle kwezimota komunye umgwaqo eMashaba mhla ka 31 Ntulikazi. Lesi sinqumo siza ngemva kokuba uKurawone evalelwe okwensuku ezingamachumi amane esalelwa lemvumo yokuhlawulela isibambiso sebail. Ngesikhathi abathathu laba betholakala bemsulwa, amapholisa abophe umkhokheli wenhlanganiso yezifundi zemakolijini eyeZimbabwe National Students Union uThakudzwa Ngadziwore esetheswa umlando wokukhokhela iqula labasakhulayo ukutshengisela phandle kweguma lenkampani ye-Impala Car Rentals beveza ukhonona kwabo phezu kokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwesinye isifundi uThawanda Mjeyiwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukubana bathinteke okungakanani abesifazane ngomumo oseZimbabwe okwamanje kwezombusazwe la kwezenotho. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umnumzana Bob Woodward intethele izindaba elodumo eyaziwa ngokuloba udaba olwasusa umongameli Richard Nixon esikhundleni olwaziwa ngokuthi i-Watergate scandal. Useveze ukuthi umongameli Donald Trump wayesazi isimo esibi somkhuhlane we-COVID-19 kodwa wenza engani ngumkhuhlane odlulayo esizela ukuthi kungavalwa amabhizimusi ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lukamongameli oluzakwenziwa lonyaka ngolwezi. UWoodward wakhuluma loTrump ngodaba lolu lokunye okuveza ukuthi kazihluphi kangako ngokukhathaza abantu abansundu. UTrump utshele intatheli zindaba izolo ukuthi wenza lokhu esenzela ukuthi abantu bengethuki kakhulu. Sokulabantu bhoze abazinkulungwane ezingamakhulu amabili 191,000 asebebulewe yi-COVID-19 kwele Melika. Sebesedlula izigidi eziyisithupha 6.4 million asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 elizweni leli. Abadabuka eMelika bathi babengasuze babanjwe umkhuhlane lo abantu abaningi kangaka. Ngabe uTrump waveza ukuthi umemetheka okwedusayo umkhuhlane we-COVID-19. Bakhala kakhulu abantu kwele-South Africa kulandela ukubhubha kuka-George Bezos, igqoja elamela uNelson Mandela. Wayesethiswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende wabamhlophe labanye bakhe ngomnyaka ka-1963. Utoniswa kwabo waziwa ngegama lokuthi i-Rivonia Tribe. UBezos obhubhe izolo wazalelwa eGreece wahlala kwele South Africa eyisiphepheli kulandela ukuqhamuka kwempi ye-World War II.
Ngemva kokukhangelela isisombululo kuqula le-South Africa ele-ANC, abanye abeZimbabwe sebesithi isisombululo sengxabangxoza yeZimbabwe sizavela ebantwini beZimbabwe hatshi emazweni angomakhelwane, ngoba amazwe afana le-South Africa abuswa ngamabandla alembali yempi yenkululeko. Ngalokho-ke abona ngasolinye le-ZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande we-Studio 7 uxoxele ingcwethi ecobungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Yazi ukuthi thina ilizwe leli eleZimbabwe libusisekile okumangalisayo. Ungakangela kanti bona abantu ababuya bethu bazosincedisa ngapha, imisebenzi emikhulu eSouth Africa iphethwe ngamaZimbabweni. AmaZimbabweni ziya all over the world. Njengoba kathi sikhandi ukukhona ngapho, iZimbabwe ile ku-human resource yaseZimbabwe yintshantshi, ingcitshi sibili iZimbabwe. Lilakho konke okudingakalayo okungalenza libe lilizwe elihle kakhulu kwedlula amazwe amanye emhlabeni jikelele. Okusilelayo yikuthi sihleleke kuphela. Thina sikuhleleka kwethu kungaba yikuthi ikukhulumisana sihlale phansi yamaZimbabweni njengoba ilizwe lelilinge labaningi lethu sonke sizwanane sibe lokuthula elizweni lethu sincedisane thina sitsho lokutsho ukuthi thina sinahlupho thina kuhlupho esingalalo kungaba yinto esingalayo kuleli lizwe esingayi-importa ibuyivela kwezinye indawo kodwa sikuthede kuhle lamanye amazwe sidlelane kuhle lamanye amazwe but ubuchopho sila indaba ukufunda sinako abantu iSouth Africa iya benefit kakhulu kithi izi ngawona lezifisa ukuthi ngabe kuhlala kulo support nabe ezimbabwe kona apa ukuze bona ba benefit lokho nyakutsho ngoba yinto ekhona engiyibonayo ukuthi asizwanani ngezombangazwe lezi yize bezidumisiswe kuphela ngoba kulabantu bangaphandle abayibo abasenza
sibe semumeni nalowo. Hayi, kuyizwakala. Mnumzana Sibindi, wena uthini ngalokho okukhulunywa ngugawule, ikakhulu nxa sikhangela ukubana uthi yena ubucopho bukhona kodwa asazi ukuthi kusilela.
Well, eqinisweni ukuthi ngivumela lo gawule ukuthi ubucopho ukuthi bukhona eZimbabwe ngiyavuma. Kodwa ngabona into esihluphayo eZimbabwe ngiyami ngokunanzelela kwami. Kuyileyana ingqondo engathi mina ikungahloniphani, ikungazwisisani, ikungahloniphi lokho amalungelo. Abantu behlule ukukhulumisana ngoba abantu bengathi bathi bayakhulumisana ngendlela evele ukhuluma ngendlela ezijeneyo. Kulokuhlala etafuleni, ubika uhlupho lwakho, kulokuthi angabona ngathi itafula ayisebenzi kule ndlela futhi asemthethweni ukuthi ngokuthula ungene esitaradeni utshengiseludlayela okwakungiphathi kuhle. Indlela zakhona zonke lezo ezenzakalayo. Kodwa unganazela eZimbabwe kukhanya ngathi okunye kwakhona kuyafiphala. Ngoba abantu bangathi ngxayesikhathi siyakhuluma nabantu bayadibeka empilweni nzima. Abantu abasebenzi le mali yethu ngayikhangelela izimdola iluza amandla nxa usuthi uyayiqathanisa lamanye amazwe njengeSouth Africa nalokhu esikhuluma ngayo lamanye amazwe atshiyeneyo. Kodwa abantu bani khona ubakuchaza bethi bakutshengisela sobe lokuhlukuluzwa kwabantu kube labanye abantu ababotshwayo kube labanye abantu okuthiwa babonakali. Kona kwa sa usenzi South Africa la yo nje o makelo ane azam kungene liwo mara ke sine dabantu laba ngoba singakhohlwa ukuthi sikhuluma e South Africa kanti sikhule into okuthiwa yi static region le ukuze umnotho South Africa ubumelele iZimbabwe bayidinga ukuthi ime kuhle kwezomnotho iBotswana nje iyadinga ukuthi iZimbabwe uma kuhle kwezomnotho
ye nantu daba gawule uyatsho lapho baba Sibindi uthi hayi ilizwe lingalibuswa kakuhle ngakungela dubu
iqiniso konoko kandi ukuthi izinto aluba zonke zime kuhle elizweni ngabe silashupho ngabe siyezwana ngabe silashupho uhlupho olukhona kuphela eZimbabwe engilubonayo asimtshene emuva le ngiyakhumbula ukuthi unkomo wayenzani unkomo waqeda uduko olwalukhona ngasanisikhathi ngokuvuma ukuthi abantu besebenze ndawonye lanxa wayemkhulu unkomo wavuma ukwehla kodwa kathesi uhlupho esezilukhona esilubonayo ngabantu abangavumi ukukhulumisana labanye nansi ipholadi ikhona ipholadi naliyana ngabe wonke umuntu uyahamba kwabanangeni kungakhalalithi ukuthi ibandla likhulu kumbe linyane kumbe linganani abantu sikhulumeni khona phana abantu bethu bethi kodwa siyazama ukuthi sikhulumisane lapha kodwa kuphakathi kodwa kulungi lapha sesehlula ngabo lokukhulumisana sesingacela kwabanye bangaphandle ukuthi belosilamu lapha singazwanani khona kodwa kathesi akulanto eyehlulayo kodwa kulabanye abangafuniyo sizakhulumisana ngaphi singafuni ukuthi sihlale phansi sikhulumisane thina sodwa yebo phela angitsho ukuthi konoko ukuthi ukuhlala phansi sikhulumisane ukuthi sivumelane kungenzakala singavumelane kodwa ngabe siyahlala phansi sikhulume njengamaZimbabweni ngoba ilizwe lelingelethu sonke ngokulingana ilizwe lelingelethu sonke ngokulingana uNkulunkulu wasinika leli lizwe yiko wasinika lona ethi na uNkulunkulu wathi ukuthi sawasinika ilizwe lethu elinenotho wasinika labantu abantu abakhaliphileyo abantu abafundileyo ilizwe lithuthukileyo njengaleli kodwa ekusilelayo yokuthi abanye bethu basebenza labanye abantu abangaphandle.
Ye, hayi isikhathi sesidliwe ngumangoye ungasigqibela uhlelo lwethu mnumzana Sibindi.
Alright, ukawule ngiyamuzwa ukuhlala ukuthi abantu bahlale phansi bakhulumisana kwinto ekuyindlela abantu abahlangeneyo esabona khona the late uPresident Mugabe the late owayithungamele opposition bakuthi angilaye besenza ukuhulumende lwana besebenza bendawonye. Kwase kusibake nezigane into ezazikhangelela ukuthi kufanele zilungiswe. Okokuqala kwakuthiwa kufanele ama-reforms athile ama-electoral reforms nokunye kuninginingi zakhuluma ama-electoral reforms kakhulu ngayiwa ekhaya ngathi akhoze uhlupho. Kodwa badonsile iminyaka engu-5 akwenzakalanga khonokwana. Ngibuyele futhi ukuthi ngezinye indlela kunje ukuthi kulomunye umuntu abefuna ukungena entweni ukuthi avikele isikhundla sakhe esembusweni kodwa engezokuyikho.
Umnumzana Ambrose Sibindi yingcwethi ecubungula ezombusazwe exoxa endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ziyalisola okwamagama iqula labebandla le-ANC eseliphindele ekhaya livela eZimbabwe ngokwehluleka ukukhuluma sobala leziphathamandla zeZANU-PF ngesimo esiselizweni lelo ikakhulu esokwephulwa kwamalungelo oluntu. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Izizalwane zeZimbabwe lezi zithi umbiko wamabandla omabili uveza sobala ukuthi akukhulunywa ngalutho ngohlupho lweZimbabwe. Isikhulumeli sebandla leThe Patriotic Front uMnumzana Mxolisi Ncube utshela umhlangano ubungokuyachitha imali unathwa itiye.
Kusadingeka kakhulu ukuthi singabantu beZimbabwe ke sihlangane sihlanganisene amakhanda. Sivumelanini ukuthi iSouth Africa la wonke amanye amazwe akwizwekazi laseAfrika ayikho into angasisiza ngayo.
UMnumzana Crispin Nyono webandla leMthwakazi leBaration Front uDNC leZANU-PF badlala ngamafutha abilayo emlilweni.
Ma umuntu eyakuthi akula crisis eZimbabwe okwamanje uveza sobala ukuthi lowo muntu akala buntu, lowo muntu ngosuthayo while abantu belamba ephakathi kohlupho.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi ayihliphume iphele kulolu daba iANC.
Zeli uqinisile uObedi Mpofu mayesithi iANC bebeyizivakatshela abangani bayizana besiyaqinisana bebonisana ukuthi kufanele beqhubeke njani besihlukumeze.
Kodwa isifundiswa seZimbabwe uMnumzana Bongani Nyati uthi kungenzeka ukuthi NCTA bekutshelwana amagama aqatha.
Ngasese mabekhuluma ibandla le-ANC kusho ukuthi liyaqhubeka tshengisa ungajabuli ngalokho okwenziwa iZANU-PF.
Umbiko wethulwe ngamabandla la omabili ngemva komhlangano uveza ukuthi bakhulume ngokuqinisa ubudlelwano babo njalo lokuvikela inkululeko abayitholela amazwe abo. Ekuphendukeni kwaleli liqula le-ANC kwele South Africa likubeke kwacaca ukuthi lizobuyela eZimbabwe lekhulumisana lamanye amabandla ezombusazwe lenhlangothi zikaZulu ngoba likhathazekile ngesimo esiseZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Umongameli Donald Trump wamukele ngenjabulo ukubana usekhethwe lilunga ledale lephalamende kwele Norway uMnumzana Christian Tybring-Gjedde oyibandla le-Progressive Party ukuze aphiwe isicoco seNobel Peace Prize ulandela ukulamula kwakhe inzondano phakathi kwele Israel lele United Arab Emirates. UTrump wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter kanye lekhasini lesigodlo seWhite House eveza intokozo yakhe. UTrump wenze ukuba amazwe omabili ayezondana kwamagama akhumisane umlotha ngemva kweminyaka eminingi efuthelene. UTrump wake wakhethwa ngomnyaka 2018 ukuba anikwe isicoco lesi kodwa akasitholanga. Isicoco lesi sinikwa abantu abaletha ukuthula emhlabeni jikelele ngendlela ezishiyeneyo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Thomas Sithole ingcwethi ecobungula ezombusazwe.
Ukuthi kube nokuthula, yena uthe ebuya wadala ingxabano lengxabangxoza lapho kulo confusion eningakhulu. So besingakhangelanga ukuthi umuntu onjengoTrump uma sesikhangela indlela obuse ngayo engaba ngomunye wabantu abakhethwayo ukuthi engathola isicoco lesi. Sikhuluma nje kanje khona eAmerica sibonile ukuthi abantu abavela kwamanye amazwe baphethe njani ikakhulu uma sikhangela uhlanga olumnyama olwabantu abansundu kube lokutshengisela kakhulu. Lokhu sikubona kakhulukazi embusweni kaTrump. Ngakho besingakhangelanga ukuthi kungaba ngumuntu olegama elingabethwa emagameni abantu abalondoloza ukuthula emhlabeni wonke jikelele.
Kulabanye sithole abangani bamjakazelela ungathi ngakhona
bakhona ye ngiyavumelana lawe abamsupportayo ukuthi kwenza kuhle kungenxa yokuthi kade bengalasibindi sokuthi bephakame betsho ukuthi hayi thina vele kasifuni ukuthi le minye imhlobo enjengabantu abamnyama kumbe ezinye izizwe lazo zikhangele njengabantu esilinganayo sonke. So ke yikho bemsupporta uTrump bathole umuntu ube lesibindi sokuthi etshengise ukuthi yena umi ngaphi. Uthi ngakuthi ngama true colors ngesiNgisi, akafihli ukuthi yena uhambisana kakhulukazi lalaba abamhlophi abangafuni ezinye izizwe kumbe abantu abamnyama bekhangele njengabantu labo abalamalungelo njengabantu abamhlophe. Babona ngani hayi labo bangaphansi kabalingani labo bona abamhlophe. Yikho ethola abantu abamsekelayo. Kube lokutshengisela ukuthi hayi bona khona ukuthi sasicabanga ukuthi sesidlulekiko iracism leyi. Hayi asikadlulekiyo ngoba siyakubona ukutshengisela lokho kube khona iBlack Lives Matter iqale eAmerica kodwa ugcine sekuyi-global movement.
Umnumzana Thomas Stole yingcwethi ecubungula ezombusazwe limuzwe ekhuluma ecingweni lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 ewobulawayo. Singeke ehlukane izihlobo kodwa isikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,429 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose amathathu 27.9 million. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.